Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le esikhathazile, le price intengo le lokuyikhwela daily daily, it was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini nje bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuMinistry of Local Government, iMinistry, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kati kwakuhamba njani into leyo.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkuni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala koBulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca. Lanxa isithwa ayilobele amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababuthiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshona kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7, kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela uMnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesihamba lapho sihlangana khona, wasitshela wasesithi khona no, yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile, yonke into yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona. Bese siqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama-placards la, ikwase ukubuya amapholisa. Amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no, amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida, thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahle athi hhayi lokhu alikwenza ngaphandle komthetho. Abathingisana lo Mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona, abathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hhayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Khonapho kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le esikhathazile, le price intengo le lokuyikhwela daily daily, it was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini nje bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Manje babophe abantu abangayi?
Bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho, ngoba kethi sukule siminyeni ngesiningi ngiyakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholisini wonke umuntu usuke siya ngale, kodwa abaningi sibiya babanjiwe sibiye. Inga yonke sibile meni kakhulu ibanjiwe, bo-10 to 50 kubo-30 khona ngabe ngabe ibanjiwe.
Manje kubotshweni konapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
Bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungidinga yonke naleyi siyamhlaba ilokuzenini. Okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokele ilokuzenini into zabo zi-right. Zona lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evuma ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho, khonapho sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamberami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagweta akamnumzana Dube abese-CDI njengoba into le lathi sivume ukuthi ayenziwa ngendlela kutho ukuthi kumele sivuleke iofisi hayi sigcine sizama ukuthi siyivule sayivula.
Ye, litheli vula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Khamberami ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenza kungekho bathi bona abakwenzayo kusemthethweni, so singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona baqinisa ngalokuthi hayi kusemthethweni. Thina sithi hayi akwenzeka ngendlela akuthi kukhona akwenzayo uDube siwenze ngendlela eqondileyo wenze ukuthi singaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKhamberami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini xa sesikhangela umthetho?
Umthetho we-Burnie Council Act utshona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyo ombandelayo imisebenzi adumela yena. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya gqedisa izimali zami ade ngizigoloda eunisa lapha ade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine, so ngithe ngifika ngokuthiwa ngikhona ngazwa sokulo mkhosi emuva lapha engizela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolenza udubo lololo.
Singathi-ke uthe suphendukile udubo lolu waluthola lukhona, ubona ngani solulungisile yini kumbe liqhubekela phambili?
Hayi, ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili ekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengamakhansili zinto lethu ilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kathi kwakuhamba njani into leyo ibazaqalisa umsebenzi kusasa.
Lo ngumnumzana Solomon Mguni umeya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthela nayisedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intatheli zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamukiye kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa umabhalane omkhulu kumanisipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Khamberami embeka umlandu wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Sasa amakhansila onkakobulawayo abe khona lapho eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenzeka uthini sivumelane ukuthi ni indawo lesiyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge MDC sisukuthi ni kuphele konke lokho abantu bekhangela indaba ze service delivery. Okwamanje sithu u town clerk kabuyele emsebenzini kube le investigations. Then investigations lezo ngaphumelela kuzo decide by city council ukuthi aqhubele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimi khona njenge MDC.
Amakansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo, ukansila Tinashe Gambarami lo kansila Silas Chikora, bakhanya behluphane lo Dube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chikora ka Ward 4, yena onguchief whip kukansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare njengamakansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare kuyikhona, isitungu sabo ikhona, leBulawayo la iyahamba. Yasitumithi i-leadership yeparty for ama-issues e-service delivery okufana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni. Siyake sihambe eHarare asinge bayawazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership la iyake khona khona ngabe la siyahlangana labo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akugalisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala e-council yakobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare kuyikhona isitungisa yokungela ngxabangxoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye, njengamasitizi wonke nje. Ngiyawazi ukuthi even kogweru bomashingo lamanye ama-councils bazahamba just for i-review ama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle ekhansili, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyasikhulu umsebenzi kahle kahle nje, u-right kakhulu.
Lowo ngu-Councillor Silas Chikora ka-Ward 4 eBenside edolobheni lakobulawayo, sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Idale le-House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le-Congress akubandlala ama-Democrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale le-House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump uthuke ngendlela elenketabechabi amalunga edale le-Congress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ongahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo, loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucotoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babekhangele ngamandla befuna ukubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ulife Talk namhlanje uhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecengweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Enter Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulomsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunengalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair, uNkosazana Stella Nkomo, uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso wanamhlanje, njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje, thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngakogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. UNkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangeleli ukuthi sibe simele ama handouts from the government ngoba kakwani i-government ikhangele ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirelezelwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele, singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende, sincedise umongameli welizwe.
UNkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngani wami owayele mine wafaka ama-investors, kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna, and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo. She had to fight it back, walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana. She ended up eluza izinto eziningi, waluza imota, and then at the same time wagula. Ekuguleni kwakhe khona phana, when things were almost about to come up right, she died because of stress, because she couldn't handle the situation evele khona.
Evumelana lolusinga uNkosikazi Lindiwe Mpofu, umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation, uthi kudingakala imithetho ezalungisa indubo lezi.
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedise abomama in ways of funding, in ways of ama government policies, but especially i-policy ngoba i-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into ama current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozukwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi sonke, so okakathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi lamapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsindo bangenele kube lesanithi ukuthi kusebenzeke kahle le Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale namhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Vukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizweni okuningi kuntathe izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Svand.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kunye nezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. Umnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi uyasichazisela ukuthi kuyini Vukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi batshone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-birthday, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke kurayithini. Injongo iyena lena ukuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela, isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiShona, ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
Umnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulo mcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugijwa njengoba ubonile mphethi woso yami ngikhitha umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye abathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amaromba lapha besilebhendi le yamakhalanga apha eStegerman. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alilamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana. Hhayi, bengakhula belabantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani, abantwana lawa abaza kuba sendleleni ekahle.
Kukanti umnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kaMoyo.
Sidlala ndimabani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezesintu, thina sithitha ngaphi, senzani, sikontributheni esikhalangeni. Information leyo believe iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iyasirecognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Trino Singwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kunatshedza chebupewu penyu kakale nekuti tipromote vose vanodzila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake funde mberi. Kuvakila chava chose chebukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinobvaka ikwedu.
Bekule mgido labaculi abatshiyeneyo. Umculi uSinini Ngwenya leqembu lakhe elihlanganisela abamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
ngibe nependi yami ngaqala nakhona eGermany kuthiwa iBethula Nana leso jabula labakhalanga ebekumuhle kakhulu wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwakanaka chose licheke ipendi yeni tanga fast kule album ebuyayo ukuthiwa bakhalanga we iyaphuma definitely this year ngekusineni siyabonga sihlobo sakithi
bekumnandi kudliwa kutshatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukhalanga gathering amakhalanga ibonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo Imele Studio 7 Elites igama lami ngeza Jesus Banda
Abemandla le MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi uqhakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe uMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele
emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe esikolweni seMDC eHarvest House unobhala obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Gideon Shoko uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebenzile inhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo lo mkhokheli wayo umnumzana Peter Mdasa
elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe indaba zombangazwe azilunganga zingalungiswa liyabona ukuthi khona indaba zonke zahamba kuhle
isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mulukele ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni
ngakho ke sithi kakuhlalisane phansi ukukhumisa nomlotha njengesizwe kungahlali abantu be hlanganiso zepolitiki kuphela kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengama Zimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe singaqeda kompangazwe sizagwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho yi indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe konke lokho esikubonayo ukusolakala kwamafutha ezimota ukukhwela kwezinto ukusolakala kwemisebenzi uhlukumeza kwamaZimbabwe ukudubeka esikubonayo konke lokho iZANU-PF WMDC ayengeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe
uqhubekethi yena labebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigangi ezenze lokhu
bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sizakwehlelwa ingozi mina labantu abami njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mdasa
uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo
kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabele ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu
uhulumende ulandule ukuba kunabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa unkosikazi Opam Chinguri utshele Studio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba ngakho ke kumele kukhulunywe lamapholisa isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyati laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe kodwa abanye babo babotshwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.